Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuMabasa 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa wengezelela uhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini. Kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane weCoronavirus COVID-19.
The country is yet to meet the conditions for lifting the lockdown. Government has decided to extend with immediate effect the national lockdown.
Bakhathazekile abantu abaningi eZimbabwe ngohlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini.
Ukungezelelwa kwamalanga e-lockdown ibone ngani kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi.
Zalethulela ezabatsha, ezamasiko nezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulumsakazo. UMongameli Emmerson Mnangagwa usengezelele amalanga ukuthi abantu bakweZimbabwe bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe ngemfanelo umkhuhlane weCoronavirus COVID-19. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Mnangagwa wethule lokhu namhla eHarare emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ngesikhathi likhuphuka inani labantu abalomkhuhlane lo elizweni. UMnangagwa uthe usengezelele isikhathi sohlelo lokuhlala ezindlini ngamaviki amabili ukwenzela ukuthi kuvinjwe ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 osubulele abantu abathathu eZimbabwe labantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi ayisithupha 161,000. Nango kwethulwe nguMnangagwa esikuphiwe luhlangothi lwezokwethulwa kwemibiko eZimbabwe.
It has been a very hard decision my government has had to take reluctantly.
Kube linyathelo elinzima leli kulithatha njengohulumende, kodwa ke kungekho ke ngenye indlela sikhangela isimo esiyiso njengelizwe.
Bekumele lugqitshwe kusasa uhlelo lolu abantu sebelamalanga angamachumi amabili lanye bevalelwe ezindlini, abaningi bekhonona ngokuswelakala kokudla okwenza ukuthi bahlangane labanye ezitolo lapho abagudlana khona santando kungela lokho okuthiwa yi-social distancing. Kulabanye abathi ungezelelwa kwamalanga lokhu kuzakwenza ukuthi babulawe indlala. Omunye wabo ngunkosikazi Sukoluhle Ndlovu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe.
Ngiyazi abantu abaningi bayakhala ngokuthi bona baphila ngokuzisebenza lapha lalapho emadolobheni, kodwa ukusebenza lokhu kuzaba nzima ukuthi bakwenze nxa umkhuhlane lokhu usenje usamile abantwini inani likhuphuka. So asithini abantu abaqhubeke behlala endlini okwamaviki athile, kubonakala ukuthi umkhuhlane lo uyakwanisa ukuthi abantu uvikele ukuthi abantu abaningi bengatholi kumbeni abantu belokhu belokhu uza bethole umkhuhlane lo. Kodwa kube yinto ezayenza ukuthi nxa kukhululwa lelo hlelo lokhoda lukhululwe kuhle ngendlela ezingavikeleka abantu abaningi ukuthi benganjani bengabambi umkhuhlane lo ade bevele bengakawubambi.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Thathenda Siziba owebandla le-Labour Economist African Democrats Lead.
Kodwa ngokuya kwesikhathi sesinanzelela ukuthi i-lockdown lay ingasebenza kuhle kulaba abatholayo abavele bekwazi ukuthi bengathenga ukudla kwabo lezinto zonke abazinidayo behlezi laba ezindlini ezitshaya umoya. So kushiyene labantu abahlala emaloyishini lapha khona liyabe liku-lockdown kodwa ligcwele ku-community yona leyo.
Umnumzana Ostalos Gift Siziba unobhala wabatsha kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa laye ukhonona ngohlelo lolu.
Isifake ebunzimeni kakhulu thina njengabatsha. Ngenxa yokuthi imisebenzi yabatsha eminingi ikwi-informal sector, abaningi ngabathengisi baphila ngokuthengisa. Ngibona ngathi kuqakathekile ukuba ni-lockdown iye phambili, kodwa uhulumende kukwanisa ukupha abantu ukudla. Engibona ngani yikho okufanele kuqale.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi abantu bengabuthani ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane weCoronavirus owaqhamuka kwele China ngomnyaka ophelileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.
Kulabantu abangamathumi amabili lanhlanu abatholakala vele umkhuhlane lo eZimbabwe. Ababili babhubha kuthi njalo ababili kubikwa ukuthi sebesilile. Abantu bayakhala ngokwenzakala elizweni ikakhulu izisebenzi labazibhandela ukudla. Umnumzana Joseph Chuma webandla lezanu PF uthi okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuzakwenza kube lukhuni kwabazisebenzayo.
Kuzenza impilo ibe lukhuni kakhulu ebantwini abanengi ngenxa yokuthi thina ngapha umkhulumo wethu ilwana esubiza ngesiNgisi sithi informal sector, lapho abantu abavuka bezenzela nsuku zonke. Uningi lwabantu lapha baphila ngokuqhwanda, namuhla bahle bedle khonapho, abakuthi ngesiNgisi from hand to mouth. Ngakho ke nxa kule lockdown kanje kutsho ukuthi wena akula mali abayenzayo ngalesi sikhathi. So okusalayo abantu singathi sisithi besesaba yona leyo phela i-COVID-19 ukuthi izababulala, bagcine sebebulawa indlala ngokwayo.
Uthuma uthi uhulumende kumele ancede abantu abazisebenzayo.
Lokho kufuna ngabe uhulumende ebe nemali enelisayo ukuthi nxa kunje akwanise ukusiza abantu ngokunika ukudla lento ezinjalo, njalo akwanise lokuthi afake imithetho yokuthi abantu bengabhadali amarenti ngalezi zikhathi ezinje. Nxa kungaba njalo kungaba lula kakhulu, kodwa nxa kungenjalo kuzaba isikhathi esinzima sibili.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Thabita Khumalo, umgcini sihlalo webandla MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, othi abantu bayakhala okumangalisayo.
Yibona ye kuzasiphathisa ukuthi lomkhuhlane we-coronavirus ungaze wasibulala, kodwa udubo esesikhangelane lalo njengabantwana baseZimbabwe yikuthi siku-lockdown lapha sesikhangele into ezimbili. So kumele sikhethe phakathi kokuthi sihlale ezindlini sibulawe indlala, kumbe siphume siyedinga ukudla sibulawe yi-corona.
Umnumzana Believe Gawule webandla lezanu PF laye uthi uhulumende kumele ancedise abantu labosomabhizimusi.
Kuzamele uhulumende abe lemizamo yokuthi alwise ukuthi ancedise ilabo abantu abaphila ngokuthengisa suku zonke beziphilisa ukuthi bathole ukudla.
Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezimbili 2,344,000 abatholakala belomkhuhlane lo. Kule minika sebefika aphose isigidi abalomkhuhlane lo, njalo sokubhubhe abafika aphose inkulungwane ezine 39,019. Bakhona njalo abasilayo emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso yabezokholo lwesiKristu e-All Africa Conference of Churches ithi ikhathazwa yikuhlutshwa kwabantu abansundu kwele China. Inhlanganiso le ithi lokhu kwephula ilungelo likaZulu. Icela ukuthi amazwe wonke kuzwekazi le-Afrika alwisane lenketabetshabile. Ithi amazwe atshiyeneyo kuzwekazi le-Afrika kumele bakhulumisane lakwele China ukwenzela ukuthi kumiswe lokhu kwenziwa ngezinye izizalwane zakwele China. Sixoxele unkosazana Samantha Sibanda ohlala kule China ngalokhu lokunye.
Ziqiniso sibili ukuthi abantu baxotshwa lapho abahlala khona, ziqiniso ukuthi abantu basuswa abavunyezwa ukungena esitolo kumbe endaweni zokudla. And engifuna ukutshela abantu ngokuthi abantu beChina labo bazama ukuzivikela ku-coronavirus. Umkhuhlane lowo usubulele, usuthethe abantu abaningi kakhulu. Manje abantu bakwethu bayaluhamba kuma-test ngoba besaba ukuthi engcwebe bengayathestwa labo sebebulawa. So okunye futhi abantu bakukhangele, asikukhangeleni nje ngokuthi abantu laba bazama ukuzivikelela ekutholeni lomkhuhlane. And also at the same time bazama ukuthi kungabile lenye wave esibili because bekuke kwaba the wave ye coronavirus eyenze iChina yonke yavala. So khathesi bebeseqalisa ukubuyela emsebenzini mbijana mbijana. So bayesaba ukuthi njengoba bebesebebuyela emsebenzini bazaphinda futhi babuyele kunda ku-zero bebevalelwe futhi ezindlini.
Ye, uhlala isikhathi eside sibili khonapho uvalelwe. Uhlala isikhathi esinganani njalo kuphele nini khona kuvalelwa kwakho?
Sesilamaviki angu-13 sesendlini. So inyanga ezintathu.
Bekunjani ukuvalelwa siku?
Ngayichethi viko uqala ngangani senzahlanya. Ngaye ngaguli iviko uqala amfuna ukutshela manga. I think yikho okwenzakalayo ekhaya futhi ukuthi iviki yokuqala inzima. Iviki yokuqala iviki esibili lami kwaba nzima kimi. Ngangikhumbula ukuthi ngalokhu embhoda endlini. Ngapha iChina vele babengasivuzi lokuphuma phandle. So kwakumele uhlale endlini vele babengavumi. Kuyaphandle kuyabe kulamapholisa kulamadoktor vele awuphuma usiyandawo. So kwase kungani ingqondo asathathe and okwakusenzakala futhi abantu babekwazi futhi liyazi amavidiyo ayethunyezelwa ngabantu thina sisechina amanye angikhona sasengazake siwabona. Kulabantu abasebedumezela amavidiyo kuthi hey China abantu bayakhithika ngokufa nge-coronavirus. Ye, sibona ividiyo yabantu abakhithika and amavidiyo wona lawo elalisinika wona anti ayesiuthi uvalo olunye olungayenziwa ukuthi kathi yizo isinto ezenzakalayo yini zona lezi. And you can imagine ukuthi nxa ungaphumi phandle futhi so so kungasejele ngapho ngihamba ku social media bakutshengisa abantu abawawo nokuthi babe kuthethe ngapha abantu ku social media and so ezinye izinto futhi utshele ukuthi lihlale lile ngqondo as right okunye ezinye izinto social media lingakhanyeli bantu lingakhanyeli.
Aha, so kodwa wawuphila njani sibili ku quarantine? Wawuthenga ngapho ukudla njani?
Ngapha eChina into ekhona ukuthi technology yabo iphambili sibili. Even besivalele sinjalo besikwanisa ukuthenga ukudla ngamafoni ethu, ama groceries kabo lama shops athengisa ukudla online, everything oyifunayo besiyithenga online. So yikho kunyade kusenza sibe ngcono, but ngeviki yokuqala labo ukukhuluma things ngokuqinisele ngothani nditshele iviki yokuqala lezi 2 weeks actually singena ku quarantine labo babengakazilungiseleli.
Tshela abantu bezibambo ukuthi bazithibe njani kumkhuhlane lo.
Yazi ibensiza abantu thanatha lokhu natha lokhu thina sisurvive lesinganathanga lokho bantu bekosi. Into ebesimezeka kuhlala endlini kuphela akulo omunye umuthi ezibesiwunatha akula anything. Ungahlalela endlini yakho uzibukelela amafilimu nxa ungena adlala amagame kumbe gijima khona apha endlini bese exercise abanye silokhu uza uboda kuphela endlini ugijima endlini. Hlala nini endlini yakho uthi sithwa sinatha amalemoni kuthiwa sinatheni. No, just try and listen lihlale endlini nxa sokuyisikhathi esi-right lingalokhu uza efutshela khona futhi lingabe lokhu elihamba liyabe lingezelela amalanga because abe lokhu engezelelwe engezelelwe nxa lifunisa amalanga nabe malutshwane zimisele nini nje lileke lizitshele. I mean thina sisithani siyi-country abantu abakhulekayo thina du okuthi abantu bafasta uyazi nxa abantu befasta laphana bazincitshe ezinye izinto ngicela lizitshele ukuthi selingena ku-situation of fasting. Fasting ukuphuma phandle.
Lo ngunkosazana Samantha Chuma odabuka eZimbabwe ohlala kwele China.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz short wave.
Sizokhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. inhlanganiso ye World Health Organization ithi akwaziwa ukuthi abantu abagula umkhuhlane we-COVID-19 kabasoze bawugule futhi njalo kabasoze bethelele abanye. Kulokhu kuxokozela okumangalisayo kwele Melika lapho umongameli Donald Trump athi kumele kuvulwe uhulumende njalo kube sukusiba labanye abathi akumelanga kwenzakale lokhu ngokuthi umkhuhlane we-coronavirus ungamemetheka okumangalisayo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa sibili ngodaba olunye olubuhlungu okumangalisayo. Siyabona ukuthi-ke kulabanye abantu ezindlini abakhahlanyezwa ngabanye babo, kodwa lokhu kukhanyazani kwenziwa ukuthi abantu bayahlala isikhathi eside bendawonye kulezi nsuku ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 naleyo phela i-corona abantu bayayazi sibili abaningi. So khanya-ke sibi nxa sikhangela inombolo khanyazani ziyaxansa ezabantu abalwayo ezindlini. So ke ukuze ngihlaziye lolu daba ngilo nkosikazi Jester Sibanda uMandlovu udabuka eZimbabwe kodwa uhlala ngapha kwele Melika. Mandlovu, siyakwamukela kuhlelo mama.
Hayi, ngiyabonga tu.
Ye, njalo siloba umfundisi uRonald Lizwe Moyo ngweBrethren in Christ Church sibili siyamazi kakhulu abaningi umfundisi. Mfundisi Moyo, siyakwamukela kuhlelo baba.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngibe khona kuhlelo Thembo.
Ye, so ke siqalise ngawe mama Mandlovu. Kambe kwenziwa kuyini ukuthi abantu bakhahlamezane kangaka?
Ngibone ngani kubangeka ukuthi abajayelanga ukuhlala ndawonye. Okunye kuyabe sekulendlala kungalakudla, abantu basebesilwa lokungavumeli umumo ukungadedi, ngoba nxa umumo nje ufuna abantu badedelane.
Ye, chasisa khonapho Mandlovu.
Ye, kwesinye isikhathi ngithi obaba babantu bokuthi bavuke baye emsebenzini, angaye emsebenzini ayebhawa, manje nxa esevuke khona ekhaya engasayindawo usekhangela zonke izinto asole. Lo mama ujayele ukuthi uvuke yedwa ngkhala abantwana ubabuyazabuya entambama selala, nxa ubaba sengani uyahwabhahwabha, lo mama sesigcina sihwabha akusazwana nakhonapho.
Mfundisi Moyo, nantudaba.
Ngiyezwa Mthembo, hayi lo mama ngiyamuzwa, uqinisile sibili utshaya ekhanda. Uhlupho lukhona izikhathi eziningi ukuthi kuyabe kuvele kula meva angazange abangulwa. So asechikiza ke kakhulu nxa abantu sebendawonye kungasela thuba lokuthi omunye umuntu asithele abe ngale, omunye abe ngale. Kodwa ke ngibone ngani kuba lithuba elihle kakhulu njalo ukuthi izinto zilungisiswe. Abadala bathi umuzi awakhiwa ngenduku, umuzi wakhiwa ngomlomo. So ke lithuba lokuthi lawo mabhanga abakhona ohandleni lwalaba zithandani lezi amabhanga khona alungisiswe, ahlakulwe kumbe alinywe ukwenzela ukuthi kungabi lokho kulokho kumila isona kuwo. So ke ukulungisiswa kwawo yikuthi nxa abantu bendawonye bafunde ukudedelana, bazwisise ukuthi sivele kasifani, sahlangana sivele sesikhulile, omunye ekhuliswe ngendlela yakhe, omunye naye wakhuliswa ngendlela yakhe. Kodwa okusibambanisayo, okusiletha ndawonye, okuyisinama nothando, ayikho into ehlulayo lapho kulothando khona. So ke mina isikhuthazo sami ukuthi hlalani phansi, ithi hayi kulento ekanje singaze siyinanzelele, esingaze siyisebenze, siyikhangele, siyicubungule.
Ye, ngithathele lithuba ukuthi ngibonge umfundisi Roland Moyo ubaba ngweBrethren in Christ Church, ngibonge njalo lo mama uJester Sibanda uMandlovu. Zakubeka ngoda balolu ngeviki ezayo. Silo mama uJester Sibanda. Njalo ke lo baba umfundisi uRonald Moyo. Soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo 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 mthoka somuhle zimpapo muhle ikudibana nokuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sikobulawayo kontuthu ziyathunqa sixoxa lomlungisi Dube yena olwela ilungelo likaZulu siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane wecorona virus
Mzana Dube ngiyakwamukela kuhlelo unjani bot
hayi ngiyabonga obe unjani
hayi ngiyaphila sithinteni udaba lomkhuhlane wecoronavirus kobulawayo sikhuluma nje kulabantu abathu 10 abalomkhuhlane lo uZulu kobulawayo ukuthatha njani lokho
lapho abakwenziwa police memezelo ukuba nasikhula abantu abafika 10 ukujengisa ukuba nibulawayo yesilabantu abane kwebela kwezinye indawo kwabe lokukhathazeka kakhulu engakunanzelelayo kakhulu kubo-social media ngathi ngobesidlalo abantu bayikhona bekhathazeke kakhulu bese zimfu abaningi bakhona
ngaphandle kalokho okwenzakalayo ku-social media abantu emphakathini ngobulawayo bakuthatha njani lokho
abantu kukhathazeka bakhathazekile kodwa indaba ekhona ukubana izinto ezinjengokudla for example i-rolamin izinto ezihluphayo ngolwesihlanu ngingafika ezitolo zase-retreat e-four wheels kade lapho kade kuthiwa kuzabe kuthengiswa khona i-rolamin nanzeleli ukuthi abantu abaningi kade sebegijimile bayakhona abanye bakhona basebehamba evini bengathengiselwanga ngenxa yokuthi kade zokuthiwa isikhathi sokuvala u-3 sechayile so indaba ebaluhlupho yokubana abantu kulenswelo eziningi kakhulu endabeni yokushota kwezinto ezinjengokudla kuyenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi noma befuna ukuthi belandele isinqumo sikahulumente ukuthi kungabili ukubuthana kodwa nxa yokuswelakala kokudla lezinye izinto kuyaba yenza ukuthi begcine sebekutheni
sike sakhuluma nabanye bona bathi ngcono bathi nalo mkhuhlane dani ukufa ngendlala ukubona njani lokho
ya indaba leyi inzima lami kulabangani engingakhuluma labo akade bethengisa sibili ukuthi bakhathazekile bebazwisisa umkhuhlane lokuthi uyingozi kodwa ngenxa yokubana xa sinazelela ilizwe lezimbabwe sengathi abantu abaningi baku-informal sector kuyenza ukuthi kube nzima ukuthi beyale besezindlini bengelakuhle kade kuqakathekile ukuthi aluhulumende wathi eqalisa lolu hlelo ukuthi abantu behlale ezindlini kwayenziwa imizamo kakhulu kubantu esingathi ngabantu abadala lezintandazi labantu nje abangela msebenzi bangakwanisa ukuthi bethole inzuzo ukuthi bekwanise ukuthi bebethole izinto ezayenza ukuthi bephile ezinjengokudla yeso esinanzela ukuthi uhulumente wake wathembisa for example ama-vendors ukuthi bazaphiwa imali ezithize kodwa kuze kube lalamhlanje kukhanya ama-vendors lezo mali abakazitholi
hayi siyakuzwa Dube isikhathi iso esesidliwe ngumangoyi bengifuna ukuphothela amazwi akho kuphela
ya okuqakathekileyo ukuthi abantu kuzulu wonke siqhubeke senza izixwayiso zempilakahle zokuthi sigeze njalo singabi lapha ukuminyana khona nxa kuvuma singabi lapha ukula abantu abaningi khona ukuze sizivikele kulo mkhuhlane
ngiyabonga kakhulu Dube ngokungena kuhlelo lwethu labasakhulayo
ngiyabonga wewe
Thaka komuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili ngodaba lolu silusiza ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ofisa ukuxhumana nami lakho ukungixhuma kuTwitter njalo kuInstagram @bigmy3bigmyke3 your username yami kwane lokwalamhla sohlangana ngolwesibili olevalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Hove Thaka komuhle zimpapo muhle bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya igama ngontungameli Nkuma lamhlanje ngilomfundisi uSenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyathaba ukuba lani.
Uziphatheleni namhlanje.
Namhla bengifuna ukukhangela umbhalo zasichasisela ukuthi kanti nxa siphakathi kwesikhathi esinjengalesi esikiso sona, vele yena uNkulunkulu ungaphi. Ngizabala kusambulelo ichapter ka-4 ivesi ka-2 isiya la ku-3. Lapha sihlangana loJohn ethola isambulelo esivela kuNkulunkulu. Uthi yena, masinyane ngehlelwa ngumoya, ngabona isihlalo sobukhosi simi ezulwini, ngabona ohlezi phezu kwesihlalo sobukhosi. Lo hleziyo wayefana lelitshe elithiwa ijaspi, lelithiwa iKornelia. Ukukhangeleka kwakhe lo mchilo wamakhosikazi ofana lelitshe elithiwa iemerald wawuzinyelekezele isihlalo sobukhosi. Izihlalo zobukhosi ezingamathumi amabili lane zazihanqe leso sihlalo sobukhosi. Phezu kwazo kwakuhlezi abadala abangamathumi amabili lane bembethe ingubo ezimhlophe bethwele imiqhele emakhanda abo. Ngakho ngifuna ukuthi mina lumbuzo abantu abajayele ukuwubuza ukuthi kambe nxa sokungena i-coronavirus yamisa umhlaba wonke, yonke into yama, sabona lumkhuhlane ungakhethi, ungena kubayanga, ungena kuzikhulu, ungena kwabasesikhosini, ungena kulaba abantu bezizweni, ungena wonke umuntu ungakhethi muntu. Manje abantu abaningi baba lombuzo ukuthi kanti manje uThixo lo elithu lamandla ungaphi. Njalo ngangizwa abanye behleka bethi kanti abafundisi bangaphi. Lumbuzo yengifuna ukuphendula namhlanje. UNkulunkulu ulokhe lapho ayivele khona, akutshintshi lapho akhona ngenxa yokuthi kwenzakalani emhlabeni. UJohane ezembona uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, wayembona evele nguNkulunkulu ongalasiqalo, ovele nguNkulunkulu ongalasiphetho. Kutsho ukuthi laleso sihlalo lapho ayehlezi kiso akunakuqala ukuthi wayehlezi nini, njalo akusoze kube lesiphetho. Kutsho ukuthi wathi uNkulunkulu ehlezi esihlalweni sakhe kwenzakala izinto eziningi emhlabeni, kwadalwa umuntu, kwaba lezimpi eziningi, kwafiwa abantu, kwavuka amakhosi, kwavuka imibuso ehlukeneyo yabuya yedlula, kwaba khona njalo ukudilika lokubhidlika kwezinto lapha emhlabeni, kwabuya kwedlula, kodwa uNkulunkulu ubelokhu ehlezi esihlalweni sakhe sokubusa. Kazange atshintshe, njalo kasoze atshintshe. Igciwane leli ele-COVID-19 libonakali langamehlo, into encane kakhulu ukuthi awungeke wayibona, kodwa imise umhlaba wonke. Kuyini okwenza ukuthi uNkulunkulu engabe nguye osikhokhela kuzo zonke izinto? Thina abantu yithu esazikhethelayo kusukela ku-Adam ekhetha ukuthi engalaleli uNkulunkulu. Kusukela ngaleso sikhathi umuntu uzikhethele izinto afuna ukuzenzela zona ngaphandle kukaNkulunkulu. Ngakho singeke sayenza izinqumo sikhiphe uNkulunkulu ezikolo zethu, phakathi kwempilo yethu, sikhiphe uNkulunkulu emulini zethu, sithi kusasa nxa sokonakele sibuye sithi kanti ungaphifti uNkulunkulu. Hantsho yithi esamphiphayo, yikho engabuzi. Kodwa kulo lalo ombiselayo empilweni yakhe amvumele ukuba abe yinkosi lomsindisi, uyabusa-ke impilo yakho, uba yisiphephelo sakho ngalesi sikhathi.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba ngegama likaJesu, siziletha kuwe ukuba ube yinkosi nomsindisi wempilo zethu. Size uNkulunkulu ngalesi sikhathi esinzima sisezindlini, ubuse njalo ube yinkosi nomsindisi wethu. Ngiyathandaza ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Sithathele lithuba ukuthi sibonge uNtungameli Nkomo ongagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje. Wothi sikhangele ebesilazo, uMongameli Emmerson Mnangagwa uzengezelele isikhathi sokuthi abantu bahlale ezindlini kusenzelwa ukuthi kuvinjwe umkhuhlane we-coronavirus. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisayo nguGibbs Dube. Ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.